Raining kids and drugs.
Abadilizele izindlu ebudiniyo bebebonakala behlezi egcekeni bekhanya ukuba sebephelelwe izulu liwohloka hatshi kancane. Ekwethekeleleni okwenziwe yiStudio 7 kule indawo yeThembwe Cooperative ebucwadlana lamavinkili akoCurrent emzini webudiniyo 5, isimo besizwisa usizi. Omama abalensane behlezi egcekeni benethwa lizulu lemuli zabo bekhangele impahla iwonakala beswela lokuthi bethini. Umnumzana Francis Mapete odilizelwe indlu uthi sebeleminyaka elithumi behlala kule indawo njalo babelwa izitanda phansi kwale kopa eyayikhokhelwa ngumnumzana Caleb Kajile obotshwe mhlalokho kudilizwa izindlu esetheswa umlando kwaba umhlabathi engelawo lawo mandla.
Ngalapha ngabona kule msebenzi ye-riot police lemota ye-kanko engathi uchairman ukajipa ade khona wazama ukuthi aphume labo ukuthi babuya kuzokhanya indawo leyi ingayini abantu ukuthi bempe i-postkodani kuthi thina sihlezi lapha azange sithole ivumi incwadi ezingisa ukuthi
Umapete uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuthi benzeni nanku lezulu lisina okwamagama.
Sinemuli sabantwana, amagesi abantwana, wonke banethwa lizulu. Amabhuku abantwana, amathekubhuku, amathekubhuku, wonke banethwa lizulu. Sendaweni ngazi ukuthi ngazabika njani. Bakhona bangaphansi kwesimo.
Umeli wenkulumane edalele iParliamente eligqwetha njalo kwezemithetho yezombuso constitutional lawyer umnumzana Kucaca Phulo uthi lesi yisihluku esehlele lezi zakhamizi.
Ngenxa yokuthi uyabona ukuthi izulu liyana kathesi, khangela izindlu lezi zinto ezinganani, khangela inkukhu leziyana zesicathulo somntwana. Bekumele ukuthi lanxa kusenziwa izinto ezinje zenziwe kulandelwa umthetho, zenziwe kulandelwa ipolisi zikakhanseli ukuthi labo bayakhangela ukuthi lanxa ufuna uku-evict abantu bayevict asikhathi bani.
Uphulu uthi kunje akwaziwa ukuthi ngubani obekhokhela lo msebenzi wokudilizela abantu izindlu.
Ngokwenzakala kwayo kayenziwanga ikhanseli ilandela imilayo yayo ingani kule politics eyinye engenileyo phakathi kwento leyo okuthi akuzwakali ukuthi alo obiza amapholisa ngubani othe kubuye kuzodilizwa ngubani. Njengoba niyabona ukuthi nangumeya lapha ukhona kakwazi ukuthi kambi nxa kuthiwa kukuhambesa enxa yikho bamfakela khona ejele ukuthi bamfake ejele basale besenza khonokho kuyizulu.
Kodwa umanisipala uthi ulandele umthetho njalo ele ncwadi aziphiwe lidale le-High Court zama-court orders ezimvumela ukwenza njalo esebenzisana labehofisi yesithunywa somthethwandaba usherif. Encwadini yakhe ayithumele intatheli zindaba umanisipala uxwayisa uzulu ukuba mangabi ngovuma ukudlelezelwa ethatheka lapho esizwa kuthiwa sekuthengiswa indawo zokwakhela izindlu kumbe izakhiwo zamabhizimusi esithi kadinge ulwazi kibo kuqala anduba athenge lezo ndawo. Unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula esithi uzulu makakhangelele ukubhidlizwa kwezakhiwo ezimbalwa ezakhiwe ngaphandle komthetho, ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni, abathengisela abanye umhlabathi bengelamvumo yokwenza lokho ama-land barons. Umangwana uthi labagebha bethengisa ichebechebe endaweni ezingavunyelwayo kanye labathengisa amanzi abaphatheke kwezokuntshintsha imali emkambo omnyama ezovalwa amabhizimusi asebenza ngokungekho emthethweni ngoba engabhaliswanga. Konke lokhu umangwana uthi kwenziwa ngenjongo yokufuna ukuqeda umkhuba wokwethulwa komthetho mahlayana. Umansipala weHarare uthi akacini lapho ezobhidliza izakhiwo kuma-cooperatives abalisa e-Ideal Homes Housing Cooperative, Home of Angels, Bantu Housing Cooperative Society Limited, Murashe Housing Cooperative, Excellent Stairs, Igarwe, Takakura, Lumambo, United We Stand, Mushandiwega, Universal, Nyabira, Five Sutepo, Greenlands, Kudakwase Makusha, Cecil Madondo, Layo Itembwe Housing Cooperative Society Limited, esanda kubhidlizelwa izindlu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.